Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zinhlano kunyanga kaLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo.
Bayaxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Uvele uhlala engumuntu osebhalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula okuthengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo.
Ibandla le-MDC lisola uhulumende we-ZANU-PF ngokubopha abantu ebethesa umlando wokuthuka uMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ikomishini yezokhetho isithi isiqalise umkhankaso wokuhuga ontanga enkundleni zobulembu be-internet ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umsakazo we-Studio 7 uyakuveza ukuthi akulamkhankaso onjalo okhona. IZimbabwe Electoral Commission ikhona enkundleni ye-Twitter le-Facebook, kodwa akulamikhankaso eyenzayo kulezi nkundla. Izek ithi balutshona abasakhulayo labesifazane ababhalisayo. Kusenjalo kubikwaso kulabantu abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Engithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi bakithi kungaze kwabayenyeka ngoba ungafica ukuthi bona abantu abakhulumayo ke basetshenziswa yilabo ababusayo besenzela ukuthi abantu behluleke kumbe babe lokudonda kuyabhalisa. Laye uMgabe lanxa bemuthi ukuthi uyaqilibezela kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazikhotha emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwakuqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo. Okwesibili kulilungelo lakhe ukuthi akhethe lokho okufuna kwenzakale eZimbabwe ngempilo yakhe njalo ngomkhonomo weZimbabwe.
Bakhona abanye abathi okwenza bengabhalisi bengabi lomdlandla wokuvota ikuthi sesiside isikhathi bevota kodwa akulatshintsho oluzayo, akulatshintsho abalubonayo. Ungabakhuthaza ngawapha amazwi abantu abanjani?
Mhlawumbe ngabe ngesikhathi sempi sathi thina akulanto ehambayo lapha ngoba siyahamba abantwana bayafa egangeni bayabulawa ngamasotsha, abantu bayabulawa bayabotshwa, asiyekeleni lokhu. Ngabe ilizwe leli salithatha? Angikhona ukuthi ngabe salithatha, kodwa ke saqinisela salwa saze salithatha. Lelizwe kuyafanana lelakathesi, lo otsho njalo kufanele abekwazi ukuthi nxa usenza into yakho ungayenza ingaphumeleli, akufanelanga ukhalale, akufanelanga silahle imbeleko ngokushiyela ngoba uMgabe vele unje kumbe mhlawumbe sesavo
umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT.
Asambeni madoda siyovota,
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhushwa yi-commission ebona ngezokhetho i-EZEC siqala mhla ka-29 Mfufu usisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Farah, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North Le South, Ekurube North, Mount Darwin East, Le South, Le Rushinga, Emotional and East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Urewa North, West, Le South, Emarodera East, Le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, Enot, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachevalent North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachevalent South, Emachovo North, Kanyele South, Ebubulima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Derengwa West, Le South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu ithe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Osondakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni, umnumzana Aaron Maboyi uthi ukusilela kwemisebenzi kulomhlubulo sokubangela ukuthi abantu abaningi batshone besemasontweni ngitsho laphakathi kweviki. Uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe amafekithali ukuze uZulu enelise ukuthola imisebenzi. Kubika intatheli yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesihlanu, uMaboyi uthe isabelo seMathabeleland South sibusisiwe ngamathuba amaningi okuthuthuka, kodwa okudingakalayo ukuthi kube lamafekithali alungisa impahla ukuze uZulu athole imisebenzi. Sipha umzekeliso, uMaboyi uthe iThebethebe eligcwele ezifuleni lilakho ukusetshenziswa ekulungiseni amafasteli angathengiswa phetheya kutholakale imali yakwamanye amazwe. Wengeze wathi kumele kusungulwe izifundo ezizadala ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ayisiyo nyama yodwa eqakathekileyo enkomeni, kodwa impondo lamasondo lakho kuyasetshenziswa ukuyenza ingcino. UMaboyi uthe isifiso sakhe esikhulu ngesokubona kusakhiwa iGwanda State University ezafundisa uZulu izifundo ezihambelana lempilo yakulesi sabelo egoqelwa ukufuywa kwenkomo kanye lokwenziwa kwamatshe aligugu.
Singabe ngabokulimelela ukuhlangabezi, kodwa sibe ngabantu abazayo kwenza ulutho lokuthi siphe abanye, ngoba umuntu lo ofundileyo uzuzile imfundo, kodwa kumele ukuthi imfundo yakhe ayisebenzise.
Wengeze wathi ukusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusenza abantu baye esontweni ngaso sonke isikhathi lalapho bemele babe semsebenzini. UNopala Jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uthi akulo ukukhuluma boya ngakwenza, kodwa uthi abakuthandayo ibuntu bakhe.
Kunzima ukuthi singathi difference banazayiletha, so ukuthi nje let's hope and see, but ukuthi okuzaba ngcono perhaps kuye kungaba ama-relations nje labantu, public relations zakhe njengomuntu oyi-professional, a former ambassador, a former principal, maybe ama-relations zakhe relating to individuals might be better.
Isikhulumi sebandla eliphikisayo le-MDC ezansi yamandebeleni, umnumzana Ekhe Moyo, uthi uMaboyi kumele ngabandlululi ngezepolitika nxa efisa ukuphumelela emsebenzini wakhe.
Into angayenza mhlawumbe to improve, angazama ukuthi yena ama-relations or i-public relations yakhe labantu ibe improved, azame ukudlelwana ubungcono engehlukanisa abantu ngokuthi lo ngwaliphi bandla.
Kusenjalo, oxotshwe ngumongameli Mgabe esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngentuthuko emaphandleni, umnumzana Bed Nkoncube, sexotshiwe njalo endlini kahulumende abehlala kiyo. UMaboyi nguye osezahlala kulindlu. NginguVusisizwe Mkhwananzi, owendaba zeStudio 7 eMajawundeni, eGwanda.
Ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selisole kakhulu ukubotshwa kwabantu besetheswa icala lokuthuka uMongameli Mugabe. Ngeviki edluleyo kubotshwe abantu abathathu ngaleli cala okugoqela isizalwane saseMelika esisebenzela eHarare. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Mbuso Siso uthi bayakusola kakhulu lokhu.
Uvele uyijayele into yakhe yokuthi nxa sokufika kwisikhathi sema-election uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula. Okutshengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo, ukulina ngendlela ezingayisizo. Yikho ehlala engaphathekanga nxa siba lezi zizalwane zakwamanye amazwe nxa zingena elizweni.
Bakhona abathi ukuhlukuluzwa kwabantu lodlakela lokubotshwa kwabo kulakho ukudlondlobala ngokuya kwesikhathi njengoba siyibhekane lokhetho. Likubona lani ngaleyo ndlela?
Kuyatholakala kakhulu especially from ibandla lezanupiyefu ukubana bayakhethisa abantu amacala angayisiwo besenzela ukubana ba-intimidate abantu ukubana bengahambi bayivota efreni. Kuvele isikhathi esiningi kuyatholakala esikhathini sama-election.
Umnumzana Mbuso Siso ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Singana masiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola usenzi
kule gqweda eseri city amalobolo akumelanga abadalo selihambise udaba lolu entolandaba kambe kumele kubhadalwe kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na. Uze nhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo lo nkosazana Nonsikele Lompofu. Ngiyalibingelela khona ngapho lapho elikhona. Injani?
Siyaphila baba Tuzi.
Siyaphila baba.
Inkase ngawe baba moyo. Nxa usukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo?
Hayi mina ngilisupport kangaka ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni yethu sikhula thina labo khoko kwavele kukhona lokho. So ngaqala ukubuza kwaqala ukuthi yena atrovale lo daba yena uyeboneni usoleni kangaka.
Yebo yena ngokuthi kwakhe uthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza.
Ngaziphi indlela?
Yena ungazani uyakusola kakhulu.
Ye kungaba ngumbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasola nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicabanga kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotshole kusukisela vele sikhula thina ngithi ngemvelo vele esindebeleni ukulobola into evele ikhona noma ngathi. So yena nxa sithi ukungalobolwa hayi nakandisupport kangako ngoba izathu zangukhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola kuvale ngenxa yakhe.
Mhm. Mampofu nantu daba akalotshola wena kulo ubona njani udaba lolu?
Udaba lolu alulunganga. Mina ngidisupport etholi vele anginale percentage leyo yodwa engingathi ngingadisupporta ngayo ngoba kunje ngangizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso.
Ye qhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana uyabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe.
Asikho kuthengiswa ube thabe kuyikuthengiswa ngabe kusolela khona even kudala ngesikhathi njengoba umoya esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho. Kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala ngisensuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo. So nxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphomba ukuthathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo. Sengathi kusho ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sokukhulisa isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzele nzima.
So nxa usukhangele baba moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la?
Umuntu kathengiswa nxa kulobola lokhuyana baba Dube ukuthi waziwe abalapho akhona ukuthi uhlezi njani. So into ezifana lezi njengazenezo kanxa kuyukuthi akalotshola kuthini kutho ukuthi uyahamba aye kwenda asuke lapha ende aye ngale asuke lapha ende aye ngale. So lesiyana nje ngithi isibambiso sokuthi umuntu kwaziwe ukuthi uhlala ngaphi kunjani.
Ye ngaphandle kokhonokho Mampofu ukulobola kuqakatheke kanganani?
Langu ngenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona ngangafika kathesi ngihlali naye enhlezi khona ngihlali labantwana babe babili ngoba vele kanti lotshola nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiyephambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hayi mama njengoba sikhitshelwe ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe laphana ukulobola kumele sakhuba uhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe lekusasa
esikwaziyo baba moya ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa umuntu anti kunjani
liqiniso sibili ukulotshelwa abantwana akula into ethengiswayo laphana
kodwa ke phela abanye batsho phela ukuthi hayi ongani kukhona lapha-ke umuntu usethengwa sibili
hayi lokhu vele akukho yitshelwa kancane lo imbono yabantu etshiyeneyo labo ngabantu ngezindlela abangafuni ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansile ukulobola kodwa bengalazizathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvele
kodwa ngokubona kwakho-ke mampofu ubona zani igoda leli liza ngoba yini kudala lo mtikandaba ngodaba lolo
ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqobe unless ngasezohlangana lalaba abantu asebe-adopte izinto zesilungu
ye mbona ngizani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina baba moya
hayi nxa esithi yena amalobolo hayi ame mbona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kani
ye giba khonapho-ke mampofu
akayekele nxa yena kungamphambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane
ye lapho-ke sixoxakelo nkosazana nonsikelelo mpofu siphinde njalo zaxoxa lo mnumzana sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale-ke kwele Botswana olivalisemoyeni ngumthembo zeba ukhipsi dube ilani
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe ngeviki edlule balaleli kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe-the connection olwenzakala kanye ngeviki ngolwesibili ngo-8 ntambama besiphatha udaba mayelana ngendlela abontanga bona abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa obunjengofacebook twitter instagram lokunye okufanayo abanye bathi bayasebenzisa ukuze badinga uthando abanye bathi hayi bhuti mike mina ngiyayithanda imali waze wathi I use social media for business, nothing else. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomunye walabo abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa ukuze baphathe amabhizimusi abo umnumzana Walter Ndlovu. Masizweni-ke ukuthi yena uNdlovu uthini ngalokho. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Mina ngiyiphile kakhulu njani leni?
Hayi, siyaphila. Right, Walter, awungitshele ngamafishane mnumzana ngale bhizimusi lakho eliwuyenzayo usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa.
Okay, hayi, ngenza i-business ngenza i-art and crafts. So ngiyayidayisa ebumenjini bokuxhumana, ngiyakhona ukuyidayisa ku-Instagram naku-Facebook naku-inthanethi njalo.
Uthengisa izinto ezinjani nxa sesithi art and craft? Phela art and craft is such a big word.
Ngenza la masofa abeluke ngelala.
Okay.
Lamathebula akhona then futhi into engizenza ezinye lama-crate amakhulakhula crate la akudala antiki.
Awungitshele-ke Walter, ukwenza ibhizimusi lakho usetshenziswa ubulembu bokuzilibazisa kunzima na?
Ya, kwesinye isikhathi ngiyahlangana lokunzima kakhulu because ibhizinesi yakhona isuka ingahambi kahle ma usebenzisa zona ezokuxhumana but akufani.
Umehluko kungaphi?
Ya, yes, i-advertisement yakhona iyo esikuba ibe yinkinga because uzothola ukuthi ama-customer amanye amaningi awatholakali kubo like kubo Facebook. Special abelungu ukuthi bathole ku-Facebook kusuka kube yinkinga
ngoba inkinga engapi angithi wonke umuntu ugcwele khona ebulenjini
yebo kunjalo ugcwele but hayi business yakhona yona iyahamba kodwa ayihambi ngendlela yakhona or ayikafiki kweso stage sakhona
hayi ngiyakuzwa-ke mnumzana awungitshele-ke Walter ubona ngani umuntu kumele abe lolwazi olunjani ukuthi aphumelele eyenze ibhizimusi lakhe esetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa
ulwazi umuntu okufanele abe lalo kufanele abe ulwazi lokuthi usetshenziswa kanjani uyisebenzisa kanjani because angeze nje kuphela ubuphosta izinto kumahholi akho but kufanele bekwazi ukuthi usebenzisa kanjani ukuthengisa enkundleni zokuxhumana because isikhathi esiningi ma ngifaka into zami ngisuka ngibe chaka abelunga kukhulu kwenza ukuthi babone lokho nyabe ngikudala
njengoba kulabo ntanga abaningi abasetshenziswa ubulembokisi libazisa abo Facebook abo Twitter abo Instagram ungathi ukwenza ibhizinisi lakho khona kuyinto engathuthukisa indlela yokuphatha ngayo ibhizinisi lakho na
I think kuyinto emqoka kakhulu ukuthi umuntu i-business uliyenze kuma social network because abantu abaningi bachitha isikhathi eside kuma social network because akufani ku-advertise kwakhona izinjalo
kuchisa kakhulu ah ngiyabuzwa ke mnumzane ngothi ngibuze umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo ulathi isiluleko naso kunikeza abontanga abalesifiso sokwenza imali besebenzisa i-social media njalo i-internet kodwa bona bayasho ukuthi hayi abalala ulwazi oluthile ukuthi bangaqala ngaphi
yebo ngilathi isifiso kakhulu sokuthi ningabasiza lami lapho engabasiza khona ukuthi babekwazi ukuthi ba-advertiser kanjani, benza kanjani hayi ukuthi kuphela uyangena useufaka into zakho kuphela hayi but
awusinikeze phela ama-social media details akho ukuthi laba abalesifiso sokuthi hayi wothi sibone ukuthi i-art and crafts yakhe ime kanjani bangakuthola kanjani
okay ku-Facebook u-Walter Ratelang Jones then ku-Instagram u-Walter Ratelang
hayi Walter siyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la kuhlelo mnumzane
nami ngibongile kakhulu
hayi siyabonga hayi balaleli mzwile umnumzana Walter Ndlovu ongisakhulayo ophatha ibhizimusi lakhe ngasebulenjini uWalter njalo ngomunye wabalaleli wethu siyabonga kakhulu Walter siyabonga nxa lifuna ukuxhumana lo Walter lingamthinta ku-social media noma ku-WhatsApp kunombolo zakhe ezithi +27 64 120 4287 ngiyaphinda njalo +27 64 120 4287 ayi balaleli isikhathi ngathi yiso esesiphelile masidibane ngeviki ezayo kuhlelo lwethu labasakhulayo olivalelisayo ngumike hobe lilale
singeneke ecaweni Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ngobusuku obuhle kangaka
Usiphathele upumbhalo namhlanje
namhlanje bemfuna ukunika abalaleli bethu ingqobe ngento yakhuluma uJakobe ku-chapter ka 1 verse ka 27 uJakobe lapho sinika ingqobe uthi yena ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu Baba yilokho ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni futhi lapha sile ngqobe enkulu kakhulu uJakobe asinika yona okokuqala uyasitshengisela ukuthi kukhona ukukholwa ukuthi nxa kusiza phambi kwaNkulunkulu kungabi ukukholwa okuhlambulukileyo esingathi kumbe ngcane kuyabe kungcolile phambi kwaNkulunkulu ikanti yena lapha ugcizelele kakhulu ngokukholwa lokhu okuhlambulukileyo uthi yena okokuqala singabala phezulu siyananzelela ukuthi uyasikhuthaza ukuthi obani ngabenzi belizwi lingabi ngabalizwayo kuphela lizikhohlisa ngakho ngiyakholwa ukuba namhlanje nxa sikhuthazana sisuka lapha sizihamba siyekwenza ilizwi okokuqala uJakobe lapho uthi ukukholwa okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu uletha indaba yokuqala uthi kuhambela izintandane siyakwathi nxa sikhangela lapho elizweni lethu leZimbabwe abakwaziyo bathi khona inani labantwana abazintandane zinkulungwane eziningi baningi abantwana abasala bengasela bazali sebeyiwo abakhangele imizi ngenxa yemikhuhlane ngenxa yezinto eziningi ezenzakalayo ngakho uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba laba bantwana akudingakali ukuthi kube le ngilosi ebakhangelayo kodwa kudingakali ukuthi kube lo muntu umuntu lowo ngubani umakhelwane yizihlobo abazalwane ngakho kumele lapha silomlayo ukuthi lapho sihlangana labantwana abazintandane abahlala esigabeni zethu kumbe izihlobo zethu umbhalo uyasilaya njalo uyasikhuthaza ukuthi sibakhangele. Izwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa ukhangele intandane wena ufana lokuthi ukhangele umuntu osenhlizweni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyakukhumbula njalo uyakunaka kakhulu lokho. Okwesibili, sibona ekhuluma ngabafelokazi. Umuntu oyabe lahlekelwe ngomkakhe isikhathi esiningi uyabe seswele umuntu obeletha ukudla ngkhaya, umuntu obeluphahla. Umuntu nxa esengene kuleso sigaba, ungena esigabeni esinzima kakhulu sibili. Kodwa uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba abazalwane singakhulumi kumbe singakhangeli, sizwele kuphela umuntu lwana sithi hayi, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ingubo, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ukudla. Kodwa uthi yena, kasithatheni ukudla esilakho siyenika umuntu ongumfelokazi, asithathele lokho esilakho siye kweyaba sihlanganelane ukuze labo badle. Ngakho lapha sibona into eqakathekileyo ekhulunywa nguJakobe yokuthi ukholo lolo lwesilwalo ayisilo kholo lokukhuluma kuphela, kodwa lukholo olwenzayo. Kutho ukuthi ukholo olungalamsebenzi phambi kwaNkulunkulu luba yize, luba lukholo olungancedi ngalutho. Siyananzelela njalo ukuthi uthi yena nxa sikwenze konke lokho, kodwa nanzelela njalo ukuthi awuzingcolisi ngezinye izinto, kusho ukuthi ngesono. Abantu abaningi khathesi siphile emhlabeni wokuthi abantu abaningi bajayele ukuthi nxa umuntu engene ebandleni basikhathaza ngokuthi ule moto enjani, usebenza ngaphi, ngingatholani kulowo muntu. Kodwa balutshwana abazibuza lo mbuzo ukuthi kambe mina shuwa nginganikani ebantwini abadubekayo. Ngiyathokoza ngoba kathesi sesiyangena esikhathini sekhisimusi, sesiyangena esikhathini zokuthi izimo lisizabe zithokoza. Kumele engqondweni yethu sicabange ukuthi manje laba abanye abaswelayo sibancedisa njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, Baba, egama likaJesu, sithandazela abazintandane labafelokazi, ngoba wena uthi ungubaba wezintandane ngokhangela abafelokazi. Ngakho siyabathandazela, sibabeka ngaphansi kwamaphiko akho, ngaphansi kophahla lakho, njalo sithandazela lalaba abalaleleyo ukuba Nkulunkulu uzavusa enhliziyweni zabo ukuthi bencedisa labo abaswelayo, egama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, ngikhuthaza abalaleli ukuthi asambeni siyedinga intandane labafelokazi bancedise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Mambazo Lady Smith, amambazo amnyama bahlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona ungikhumbule Nkosi yami. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lisola uhulumende ngokubopha abantu abetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mugabe. Baxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.